Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 Kwekwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukuthenga indizamchina zohlobo lwamahelikopter ukwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndizamchina, kodwa kuyadanisa kakhulu ubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela.
Kodwa abanye bayemukela ukwenziwe nguhulumende.
Uhlupho ngathi njengezizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into eyenziwa nguhulumende, siyayisola noma ingazibe enhle.
Ikhansili yakoBulawayo ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesiNdebele.
Ngiyakhulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media abanye bephuma begqoke amarigalia awe-certain political party bekusho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthenga indizamchina zohlobo lwamahelikopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela. Okucunule abanengi ukuthi amahelikopter la ohlobolwe Kazan Ansat abiza izigidi ezimbili 2.5 million ngayinye, kodwa uhulumende uthi athengwe ngamadola ayizigidi ezinhlanu 10 million dollars ngayinye. Kuthengwe amahelikopter alichumi lasitshiyagalombili 18. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso ofuzwayo.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndizamchina ukuthi uma ngezikhathi kuvele ingozi yehle ngabantu, kodwa kuyadanisa kakhulu ubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela. Abayenza ngani iZimbabwe abasiyongxenye yalo kumbeni bangabakwenye indawo? Akula a patriotic person ongatshontshela ilizwe lakhe ngendlela abantu abasezihlalweni zobukhokheli abakwenza ngayo. Benza ngani bangabakwelinye ilizwe? Kuyadanisa ukubana uma kuthiwa bathenge indege yodwa nge-10 yona iyi-2.5 ukuthi ngabe ngabantu okuthiwa abapatriotic zindege ezintathu umuntu abe sedayivethe imali yangikona. Kodwa kakudanisi ngoba sibonile abanye kathesi kungensuku ngake bebekhipha igolide. So ilizwe leli le uhlupho esilalo more than anything silabantu abenza ngani bona bavela kwenye indawo kumbeni bazavuka bangabenye indawo. So khonoko kuyasibonisa ukubana siphethwe ngabantu abangalandaba lenhlala kahle yabantu. Bekufanele ukuthi ngabe baqakathekise impilo yabantu, bathenga izinto ezizancedisa intuthuko yelizwe. Yona le izindege ziqakatheke kakhulu.
Abanye bathi ngabe uhulumende uqale walungisisa umumo ezibhedlela wathenga lama ambulance izimoto ezithwala izigulane engakagijimela ukuthenga amahelikopter lawa. Ungathini ngalokho?
Hayi, sibuswa ngabantu abangalandaba lakho lokho, balendaba lokusela, balendaba lamathuba okuzithuthukisa bona. Njalo ungakhangela ibandla lona eliphetheyo lezi mota ezedlula ama-ambulance esilawo elizweni lonke leli. So siphethwe ngabantu abangalandaba lempilo yami leyakho, abalendaba le-power retention. So kubo investment yonke elizwe isekuthini bebe lezinto ezizabenza behlale besemandleni. Umgwaqo wenkayi sofile ungaze ama ambulance even abantu begula ngoba lokhu kuzancedisa abantu ngama flats landlani kodwa umuntu osuka enkaya umama ozithweleyo senkaya uma esiza ngomgwaqo nalona ofileyo kufika kanjani sisibonile iaccident eke yenzakala iambulance iphuma iviri ithwele umuntu so mbona ngazathi ama priorities ethu yiwo afileyo okuluhlupho okwenza bengaqhakathekisi ukuthi izibhedlela zilamaphilisi kumbeni ukuthi abaselaphayo bahola iholo elibenza benza umsebenzi wabo bekhululekile ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe so kabala ndaba lathi sambona lo munye omgulukudu wawo omkhulu wawo uze wafela ngaphandle kwelizwe uRobert Mugabe so vele kwinto kwangikhona kubuhlungu ngoba umuntu kazana kaqhakathekanga kubo baziqhakathekisa kuphela lamadoda aphethe amandla.
Hello ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Uhlupho ngathi njengesizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enzwa nguhulumende siyayisola noma ingazibe enhle. Ngiyenika imlizekeliso njengokuthi kathi sisoke uma ungakhuluma khonapha emsakazweni ukuthi idamu legwayisha ngane liyakhiwa liyaphela uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho. Asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe. Sihlala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke enzwa ngu hulumeni. Mina kangiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama emergency. Kuvele kuyenzakala kwamanyamazwe ukuthi ukuthi ngokukhona ama helicopter athwala abantu nxa bezigulana. Kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into enzwayo ngohulumeni siyabe sisola kuphela sikhalakhala akakulanto enhle esifuni yenziwe. Into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu yi self hatred. Siyazizonda thina njengabantu kasiziqakathe kisi futhi asithandi ukuthi kube lento enhle enzakala kithi yipro yohlupho lokholo ukhona anti uhambo lwe 1000 miles luqala ngestep esisodwa so nxa sekwenziwe njalo ke kuqhakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona ke lezo kazinjani kazilungisiswe onesi kabanjani kabaholiswe imali engcono lamadokotela aholiswe imali ezingcono kube lemichina ezaba khona kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemichina sizathola ukuthi uhulumeni uyakutshela uthena kuyadula ukuthi kutholakala imchina ngendaba zezijeso zenotho ezikhona so izinto eziba khona nje zena ezisuka zibe khona kodwa ke imizamo inxa ithe yaba khona imizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela
bakhona njalo abathi intengo yama helicopter le ikhanya ayisiyo qobo kube indlela nje yokujontsha imali
njengoba sengijilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahewini siyakuthanda ukudinga lokusola lokudinga izizathu lokudinga ukuthi kujontshe imali lapha vele sinjalo thina eZimbabwe kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo abangabusekiyo abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo nxa kukuthi bakhona abacabanga ukuthi bayona bebengathola ama helicopter ngentengo engcono indaba bengabuyanga labo uhulumeni bazokhuluma ukuthi hayi thina silawa ama helicopter chipile esingalinika wona kodwa sebekhuluma kade singokuthi ama helicopter la durile ngoba sokuthe kwaba khona ukukhona sivele sinjalo nje njengabantu asenze sibonge lutho ende futhi yakutshintshi lokho sesinjalo nje njengoluntu ngaze kutshintshe uhulumeni kube ngolowo omunye obusayo siyabe sihlala sinjalo nje ende into embi kakhulu it will take generations ukuthi sitshintshe attitude yetu towards ourselves and towards ilizwe lethu.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ikansile yakobulawayo ithi ilokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesemandebeleni. Ikansili yazama yehluleka ukususa abantu laba ngomnyaka odluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi basekelwa libandla lezano PF. Ukansila Sinikiwe Mutanda ungumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kulikansili uthi okudanisayo ukuthi abantu laba sebegcile kuleli dolobho njalo bageza khonapho besebenzise izitalada njengezambuzi. Asizweni echasisa ukunengi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
I-challenge eyinye sokusiba nayo sokusiba nabantu abazelela kwamanye ama-city like outside Bulawayo abalandi ukuzothengisa izilimo zabo, kungaba yimbambayila, kungaba ngumumbu, kungaba ngumdida, kungaba ngama-carriage, kungaba ngamamengo, kungaba ngamajanji. Ama-product abo wona lawa singawakhangela wonke aya etshintshana izili lezi kulidoti lo uba khona phosinyaka wonke. So abanye babuya ebusuku ingakhulu bezethengisa, nxa bethengisa laphana kuyagcwala idoti yonke indawo baphomba ku-create ama-dump sites ikakhulu emakhethi laphana. Sokuqansa nje vele ngingathi sokuqansa sokuthiwa sekuthatha uBulawayo wonke. Singakhangela even nasekohyper laphana, sikhangele usehle siye emakhethi, sikhangele phose usiyafika even duze le-Highlanders nyani. Abantu sebegcwele yonke indawo okokuthi akusaneliseki ukuthi kuhlanzeke uBulawayo abe nguBulawayo yena lwane simazi.
Sabona i-council izama kodwa ingani iyehluleka ukuthi ikhuphe abantu laba abathengisa izitaladini abangasibo bakoBulawayo. Lokhe kusehlula yini kumbe imizamo ikhona?
Siyehlulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke ama-regalia awe-certain political party besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume. Sike saba lama-programs awe-cleanup campaigns zama ukuklima uBulawayo, saphatheka labo-minister of state umama uJudith Dlamini, saphatheka labo-minister of tourism ubaba uNdlovu. But at the end of the day kukhanya lokhu sidinga one indawo ngodaba lona lolu ukuthi we have abantu ababuya from outside Bulawayo and we have abantu abahleli endaweni ezingalingelelanga ukuthi abantu bethengise. Kuzaqhamuka umkhuhlane esingasoze sanelise ukuthi siwudime njengokuthi kumbe siwufeze njengoBulawayo, ngoba abantu laba bathengisela endaweni ezingena maybe izambuzi okokuthi bakwanise ukuthi bazincede anyway lapho abafuna khona ukuthi bazincede. For instance, singakhangela abantu laba abathengisa overnight, nxa sebegeza ekuseni kumbe befuna ukuthi bazirelease ekuseni bangena emkotweni, abantu laba abaklinayo abe-council nxa befika laphana babamba yiloba yiphi idoti engalungelanga abantu. And nxa esebuthelela idoti lwana uyahlala sichose amalanga engathathwanga, kube nabanye abathengisa izithebo, kube nabanye abathengisa ini, udoti wonke wona lwana usuka angabi maybe kuhle kwezempilakahle.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ngalolu daba? Seligoqe izandla yini njenge-council kumbe kukhona elikulindeleyo?
Right, ebesuke ufisa kakhulu lingananzelela kule ngingathi i-market evuliweyo eNkulumane, esifisa ukuthi ingabe abantu bayahafika befinyelele ukuthi bathengisele khona ngani. We're trying ukuthi si-reduce inumber yabantu abathengisele edolobheni, and sithanyelela ukuthi ngamalokithi sizame ukuthi si-fast-track-e i-program esasinayo eyokuthi abantu bathengisele kumalokithi abo ngama-market amakhulu lapho abantu ababuya bevela khona from outside bebuye bezothengisela izilimo zabo emalokithini lanot e-CBD. Sesingenxa singaba namalokithi phose angu-4 koBulawayo, if singavunyelwa ukuthi sikhahle like amapholisa ethu abe maningi, ngoba kathesi kunje sebechayisile. Sozabe kungakusela abantu ababakhangeleyo bona laba ababuye busuku from kwamanye kwezinye izindawo ezi-outside Bulawayo, kube labantu abasebenza ama-night shift abangakwanisi ukuthi babringe ifamithi to uBulawayo wethu yena lowana wakudala.
Lo-ke ngu-Councillor Sinikiwe Mutanda okaward 10 eNtumbane, ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansileni yakoBulawayo, obexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo.
Emsizwe
Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi owake waba ngumongameli wele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano utshele umhlangano wobuqoqwe libhanga le-African Development Bank eHarare izolo ukuthi indubo zeZimbabwe sezicaphakela kusigaba sonke sezwekazi sezansi yezwekazi le-Afrika. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uqhamuke udlakela esigabeni semguza ngomvulo kwalimala amalunga ebandla le-CCC echaya na labe ZANU PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kazi wamchele bwa njani njandoke ay basazi bwe sletero lokuzino kawule lava abantu ba humana ayo lava u president okunuka umuntu ubizimbabhela president wanga president obusizwe ngenkani ongakhethwa ngabantu okhethwa ngubani u president wakhe lo othi ngupresident osikhulumela umbhulu lapho president wakhethwa ngubani jo wazibeka yena wabekwa ngamasocha waphindwa hayo bekwa ngabomalaba lawa abangani bakhe labo chikupa kwa ene umkabe kazangu waketu mabantu wazivega ngubula uropa la uropa mkomo ngubula la bantu yekukura hundi akura president Zimbabwe za kulega mshahawa lo president oza ketu mabantu maja akura president ya usi mburuze la lo
sari wanani studio 7 nami ai ngingulunga ngisecholojo ngisafisela umsakazo mpela okuhle kodwa kule 20 years njengomlandeli we studio 7 ukudala mpela ngilandelela ngidala mpela ngilalela uhlelo inhlelo yesixoxisana ngezanisuku kusafonelwa na kusho ukuthi nje hayi veleke ngilandele nje njalo nje kuzofika manje nami ngihalalise nje mpela ukuthi 20 years hawu ukhulile umsakazo wazi wakhula kusengathi ungaqhubeka njalo nje ukusiyathulela indaba ezimnandi ezinhle mpela nezintsha esiziza nje ziphuma nje ebhodweni hayi siyabonga impela noma sikuza nje konke okwenzekayo ukuthi ilizwe lime kanje nje lime mazonzo nje ngey'nkinga ezikhona elizweni hhayi sengathi kungalungiseke kwaba khona ukulungisa siyabonga ukuthi umsakazi esephilela mpela njengoba zinjalo ngaphandle kokuthandabuza nje ukuwusapota siwusapota thina abaningi ngayo yonke indlela ngisithi awuqhubeke phambili nabasakazi bayo ney'ntatheli zayo nathi singabalandeli ngithi hhayi asijabuleni lokuzalwa kwe-studio 7 ngiyabonga
elo studio 7 Hello Studio 7 ngiyabingelela nobingelelayo yonke umabutho isalwane saseZimbabwe ngiloko ngihleli kule indaba le ekhona eyokhetho mina ubona kwami ukhetho laseZimbabwe lungeke lube free ngoba ngokwakhena upresident wethu Emmerson Mnangagwa mina ngakho ungenela phana ngamandla ebukutho njalo iZANU PF akula lapho esikuyanqoba khona ekhethweni ngaphandle ukuthi ibilokho irika if umongameli wethu waseZimbabwe bekungumongameli oqotho bemele abambe i-term yakhe le enye ayeke nanku lokho ebusa enjalo ufuna ukuqhubekela phambili egugile umuntu omdala uzosenzelana omkhulu uyabona noma ekhuluma nje akusazwakali lokuthi uthini izinto zakhe azikhuluma zonke ziphuma endleleni njalo mina ngiyakubona ngibona kwami eZimbabwe akukabi lo mongameli usasela ngamafia ababulali iZimbabwe izathola umongameli if kungawini i-CCC isebenze le-MRP yikho lapho ezaba khona nozibuse khona abantu abazathola khona ukukhululeka njalo le nto yabo gawule le lokho bekufikele lokhu zenu ububi abantu bathwele nzima ifika iZANU PF ikhona ukubusa ilizwe ibizoqhubeka kanjalo abantu baseZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe ilizwe Africa elama abantu abagcwele ngaphandle kwamanye amazwe eZimbabwe kuphela elibuswa iZANU PF iZANU PF kayidedele igazi kubusa abantu abangasomasela ngoba bebandla labo ngelamamafia ngamasela bayenzani into nezimbi bathinteka kizo ekubulaleni bathinteka khona
Studio 7 Salvan, can you see as a connelist is very challenging. This is Bunu was very sure would you like a message now. Best check it out. You got to know about that, you know. My 20 court, Lina Lidu, Agala Tala, as he has all right. Such a list, Kazelas, the father Labodis, send the Labodis for the squads with the Nango, Queen Zara and Lapa. In 21 little in Alabana will approve Lucas with five. Abantu bonke babone manje ufuna ukubona ufuna zivote hawu mhlale zilobe hayi vulani kustudio la kuvula izivule izivule vulani ukuye cacale tshengisa abantu Ninga cheke site kombana abantu qiniso studio umsebenzi we studio 7 fulani ke izibona la siyabona.
Eh studio 7 linjani ngilibulisa ntambama basakaza abahle ngisithi mina liphile nonke ngoba lisiphi indaba ezimnandi. Ngifuna ukukhuluma ikakhulu ngogawule. Ugawule maye esona umayere mawumayere ekhuluma ngokuthi umbuso kamnanga kumubi. Ugawule engathi maye sidla yena ebesebona ngathi yonke into inhle. I-ZANU PF namhlanje lokho kubuse yona ubusena umnanga kwa namhlanje sokulezi gigaba eziningi. Sibona izigigaba zokubulawa after ma election. Sibona izigigaba zokuthi akuthoniswa abantu bezani PF bazenzela umathanda batshontsha igolide left and right, batshontsha idiamond, batshontsha ichrome left and right, amacala ayesulwa awabo kodwa abo job sakhala ayesulwa amacala. Sibonile abantu bezani PF bethembisa ukubulala ochamisa kodwa abazange babotshwa. Sibonile umbuso ongaphansi kamnanga kuthatha abantu be-MRP ekami obasa echikurubi. So into okhuluma ngayo yini othi wena umbuso kalona ungcono wawusukhulumisana labo uTsvangirai wamlaphisa kuphi uTsvangirai ngoba wayebaleka naye baleka ebalekela izono zakhe siza ngapha. Waye abantu bezani PF banamanga waye benamanga bantu beZimbabwe ake livuleni amehlo ake nivuleni amehlo libone izinto ezimbi lingalaleli oJoseph labo gawule labo labo Malakhi Nkomo abahlala isikhathi esiningi kuphela besaba ukutshontshwa ngoba bayawazi ukuthi umbuso lwana uma bengakhuluma iqiniso ngabo mnangagwa bazotshontshwa ebusuku bayakwazi lokho. So sithi thina abantu abakhululeke bekhuluma iqiniso.
Salibonani basakazi we-Studio 7 yalibingelela labalaleli ngithi balandele be-Triple C asikhuthala nini linanzelele. Siyadobha ama-information lapha kumhlangano we-ZANU PF abantu be-ZANU PF bafuna ukuhlala imithi qoca abantu abathiwa bakumele ukuthi bezojoyina i-Triple C abantu labo bebebuya kuma-meetings ethu. Hayi thina ubuhle bakhona bona baphuza ukuplana thina abakwazi ukuthi thina vele silabantu bethu ku-ZANU PF. I think uZiyembe Ziyembe ukukhulumile emalangeni 3 days back esithina usenanzelele ukuthi ibandla le-ZANU PF selifuna ukwenza ibhora msango iningi labo seliku-Triple C. Hayi ube ngaqambi imango Ziyembe Ziyembe kade esikunje sehlule ukuqamba ama-candidate ethu ngenxa yabo futhi information iphumekile bafuna ukuthumba amalungu ethu. So amalungu thina kula nto abazayithola ku-Triple C bengaze bebe bezojoyina i-Triple C into okumele bebeyaziyo ukuthi bengaze bebuye kumarali. Akula nto ekhulunywa kumarali ku-Triple C. Ungathi ungena igroup ye-Triple C awusozithola i-secret. Ungathi ungena i-meeting ye-Triple C awusozithola i-secret. Into oyithola kuphela yikuthola ukuthi abantu bakhuthaza ukumobilize abantu ukuthi bavote. Abantu bengaze bethi i-Triple C kayikhampeni. Triple C kayikhampeni emathabeleni and yes kuseseweek but emashonaland i-Triple C simochi. And ngimzwile futhi uZiyembe Ziyembe sithi khona khona emashonaland ngale bazama ukwenza ama-meetings abo ekhayele ukuthi abantu bebe more than 20 kodwa beyithola abantu abayi-5 kodwa bezani PF egcwele kuma-sales which means ama-sales lawo angcolile agcwele abantu be-opposition. Hayi la kuZanu PF i-change yafunakala kumele bebekwazi khonaokho. So abezanu PF abakuqoqayo vele baphuzile. Thina sivele silabantu bethu abasitshela izinto vele siyayenza izinto zethu vele underground. Akunanto abazafa bayitopa ababuye laba bezanu PF sibalindele kodwa kunanto abaphuma layo ku-Triple C even 1 yabo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 4650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Ngomnyaka ka-2003 ele-Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea lasuka kusivumelwano sokwenqabela ukulungiswa kwezikhali zombubhiso ese-Nuclear Non-Proliferation Treaty lavuselela uhlelo lwalo lokulungisa lezi zikhali. Ngemva kweminyaka emithathu ele-DPRK lavivinya isikhali salo se-nuclear esakuqala. Emizameni yokubamba ngamandla ele-DPRK ukuthi limise inhlelo zalo zokulungisa lezi zikhali, inhlanganiso zomhlaba ezigoqela i-United Nations le-European Union zethesa izijeziso zenotho ele-North Korea zaqhubeka ziwafaka umfutho lawa ma-sanctions ngoba uhlelo lokulungisa lezi zikhali
luqhubekela phambili ekudingeni imali yokuqhuba lezinhlelo LDPRK lasebenzisa abantu abambalwa ukwenqabela ama sanctions la lokubhadalela impahla engena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Kuminyaka eyisithupha edluleyo LDPRK lisebenzise abanye njalo abantu ukuntshontsha imali yobulembu lobunye ubusela. Ekupheleni kwenyanga kaMabasa ugatsha lwe-Department of State lusebenzelana lohlelo lwalo oluthiwa Transnational Organized Crime Rewards Program lwazisa ukuba luzakuba imali engamadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million kulo ozakupha umkhondo ongabangela ukubotshwa kwalo ovela eNorth Korea uSim Hyun-sop. Kwathenjiswa njalo ukuba ozaveza ukuthi uHan Linlin loQuinn Kuoming bangaphi uzaphiwa umvuzo we-$500,000. Kugatsha lwezemali olwe-United States Department of the Treasury lalo lwajezisa ngama-sanctions uSim Hyun-sop, uHoyoy loCheng Hung-man. Uhu ubikwa ethenga imali yobulembu i-virtual currency entshontshwe ngele-DPRK lokuguqula imali le ibe imali yoqobo. UCheng ohlala kwele Hong Kong uthenga imali yobulembu be-internet esebenza lowu ukuthumela imali le kumankampani achiyeneyo ukuze athole imali yobulembu le. Ukusebenzisa indlela ezingekho emthethweni ukungenisa kundlela zokusetshenziswa kwemali ezomhlaba ukuze kutholakale imali yokusebenzisa kunhlelo zikahulumende weLDPRK ezokulungisa izikhali zembubhiso kufaka umhlaba wonke jikelele engozini, kutsho umsekeli kanobhala kugatsha lwezemali u-Undersecretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence uMnumzana Brian E. Nelson. Elemelika labangane balo lizimisele ukuvikela indlela zomhlaba zokusetshenziswa kwemali kundlela ezimbi zikahulumende weLDPRK, ikakhulu nxa sikhangela ukuvivinywa kathathu osekwenziwe kuwona lo umnyaka kuphela izikhali zohlobo lwama-ballistic missiles afinyelela amazwekazi ama-continental ballistics weapons. Nxa ulembiko engaphathisa ubopha amadoda la, sicela uthinte ama-investigators kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 520 442 0703 kumbe ngohlelo lwe-Telegram. Nxa uhlala phandle kwelemelika, ungaya esigodlweni sommeli welemelika eseduze lawe. Nxa usemelika ungathinta amapholisa awe-FBI edolobheni lapho ohlala khona. Amanda Black ovela ke eMzansi sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani inhloko zendaba. Ukuthenga indizamtshina zohlobo lwamahelikopter kwenziwe nguhulumende izolo kusolwa ngabanye, kodwa abanye bekwemukela.
ikansili ya Bulawayo ithi lokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kulelo dolobho bengelamvumo iningi bengabe ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa zikhona ke ezinye indaba phakathi kwesikhathi 7:30. Igama nguChris Gande, libe lempelasonto elithukela.